Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 10 Hlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi ukungahleleki kwebandla lesi-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa.
Ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona, njalo lama international observers namazwe jikelele akhona.
Ibandla le-EFF elakwele South Africa lethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya.
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota, okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Gambe umnumzana Sevia Kasukuwere oncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhona za kudobha na kukhetho oluzayo.
Kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili ukuza disturb iground sibilokuzwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkona.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla lesi-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amapholisa ayavimba imihlangano ngokungabaphi imvumo. Izizathu abaziphiwayo zigoqela ukusilela kwezimota lokuthi kwezinye indawo akula migwaqo. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele intatheli zendaba izolo ukuthi ibandla le-CCC yilo elingalandeli imilayo yokuphiwa imvumo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda usithumele umlayezo olandelayo echasisa ngomhlangano obumele wenzelwe eBindura izolo kodwa kwehlula.
Kuyamangalisa abaningi, kodwa thina be-Student Coalition for Change asimangali ngoba kungaphumane nazareth kede vele sibona ukuphuza abakwenzayo bedonsa isikhathi besenzela ukuthi isikhathi size sedlule. Akunani, uNkulunkulu uzabamba bonke abantu abahlukuluza abantu kubi ngoba umbuso ngamazolo bathi kidwa kudedelwana. Yikho ke sina siyakwazi ukuthi siza ngalo uhulumende omutsha uhulumende wabantu sizabamba abantu bonke kuhle. Ngitsho lamapholisa onale asetshenziswayo siyakuthi mayiwe angalali ngenxeba ngoba bayathunywa nguhulumende. Uhulumende uwenziwa ngama-political parties i-executive, kodwa masifotha lamapholisa ngama-technocrats esithini basebenzela i-state. Kungenani sizazama ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi ubaba uChamisa ehlangane nabantu bema-Shilaneng Central silontshe i-manifesto yethu. Njengoba libona kulezi nsuku abantu bonke bayagijima lapha nalapha, iZANU-PF yenza amathanda.
Manje njengoba kukhanya sobala ukubana ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisebenzisa imithethwandaba lamapholisa ukulivimba ukuthi lenze imihlangano, maqhinga bani elilawo?
Iqiniso singake sambula amakhwapha sikhulume amaqhinga yethu badlalaza njengomsila wembuzi. sinawa maqinga abantu bazabona sesi wenza kakhulu mbona abantu sebezondile kakhulu ukidi ungahlala umchaya uyazi kukhumala ekuqume umphimbo ngalokho thina singake sambula masizizi singake sazimbula amakhwapha sithi siza kwenza lokho kodwa abantu njengoba libabona abanye divile bekhona ngikhona ngale bebhikitsha ephambi kwamapholisa kuzaba le mcimbi mcimbi eminingi ezakwenza ukuthi ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona njalo lama-international observers amazwe jikelele akhona yikho ke thina sifuna ukuthi uhulumende kayekele ukucindezela amapholisa nje lamajudges siyakwazi mhlophe ukuthi asiwo msebenzi wamapholisa owenza udlame namajaji kodwa bayafoswa i-status quo sithi lawa amapholisa lamajudges sifuna ukuwakhulula kwenzela ukuthi kusasa uma sesisebenza labo bebe ngabantu abaprofessional enough ngalawo amancinyane silamacebo kodwa singake satsho idendelezi phambi kwabantu ngoba siyabe sesiziquma amakhanda sisafuna ukusebenza.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi kusenjalo ibandla le EFF la kwele South Africa lithi lizethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Lokhu kwaziswe ngumkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere othi bonke abafuna ukuyavota mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo balakho ukuphathiswa ngamabhasi la. UMalema ngeviki edluleyo wazise ukuthi ibandla lakhe lingaphathisa abafuna ukuya ekhaya ukwenzela ukuthi bayelungisisa okuhluphayo ekhaya kulokutshona bezulazula kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzis Manda.
Ngokubona kwami ngibona sengathi lamabhasi angamakhulu amahlanu esesiwabone ekhulunywa iqembu le-EFF kanye lihambisana nomnumzana uKasukuwere ngamabhasi amaningi kakhulu ngoba okokuqala kasikaboni inani labantu abahambe ukuyobhalisa ukuvota abaningi okungalingana lawo mabhasi ngoba uma kwakube khona amabhasi amaningi alolu hlobo abantu bethwala ukuthi bayobhalisa ukuvota mhlawumbe besiza kungempelayo ukusho ukuthi labo bantu abangamanani lawo bazoba khona ukuthi bayovota. Ngakho ngisithi leli cebo leli ngibona ingathi lawo mabhasi azoba khona nje kodwa ngeke athola abantu, bangathi phela abantu bazihambele ngaleso sikhathi bayobona nabo mhlawumbe izihlobo ngoba kunendlela yokuthi bahambe kodwa sikhumbule ukuthi nengilaba lizange lihambe ukuyobhalisa ngakho lokho akusoze kusize ngoba phela labo bantu kufanele ukuthi ngabe babhalisile njengoba sibona abantu abaningi ababhalise kudala amagama batholakala engasekho ezincwadini zokuvota.
Njengoba sisizwa ukubana umnumzana Julius Malema webandla le-EFF uthi yena bazaphathisa ngamabhasi okuhambisa abantu ukuthi bayevota, ubona ungani bayemukela yini abantu ngakho ukuthi kuyaphumelela lokho?
Yebo, lolu hlelo lolo lukamnumzana uMalema lokhulumayo luyinto owamukeleke kakhulu ikakhulukazi kulabo abanamaqembu aphikisayo akulelizwe lase South Africa abafisa ukuthi ngabe bangahamba bayovota kodwa inkinga kuzoba ukuthi amagama wasekhona nango bakazange bahambe ukuyobhalisa.
Manje ngokubona kwakho baningi yini abahamba bayobhalisela ukuvota njengoba sisazi ukubana bakhona abantu abaningi abathi bona bathola amagama abo engekho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll. Manje pho baningi yini ngokubona kwakho?
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwe abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Hello ke ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Smanda obekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg. lokhe sikweziphathelane lezombusazwe kambe umnumzana Sevia kasukuwere kukhona aza kudobha na kukhetho oluzayo. Ibandla lezano PF libikwa lingasihlalisekanga kahle ngokasukuwere yena okwele South Africa okuthiwa engaya eZimbabwe uzabotshwa. Ukuhlaziya amathuba kasukuwere sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Maxim Gandla ukhokhela njalo inhlanganiso ye International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Kasukwere ngibona ngazana umnumzana lo ungcono kusupport yakhe alayo nxa sikhangelisisa ngokukhonona kwabanye abantu laphana lalaphana ingcono i-support base yakhe kuleka simpamakoni lo ke eyakhe izavela ku-G40 khona laphana bakhona bazamvotela lo eyakhe laphana kulabantu laba abanye abalahlwa yi-MDC ababemele ukuthi bengene ngale ku-MDC ekamonzora wehlula bazamvotela i-CCC kuma primaries balahla abantu amaningi ama sitting MPs sitting councillors babajikela phansi so ngokuhonona kwabo lokusola kwabo bazagijima bevotele umnumzana u-Sevia Kasukuwe bazamvotela ke laba bantu yikuthi azi uzakwaziwa ngaleyo ndlela ngoba ulo campaigning manager wakhe u-Walter Umzwendi mbona kuyaba yile division lapha ku divide ama votes kube soku aswelakala i-outright winner ngesizathu sokuthi uyabehluthunile laphana abanye abantu wathatha abanye abantu laphana wathatha abanye abantu laphana end of the day kube sokuyiwa ku-government of national unity or njengoba upresident welizwe wathena ama-rerun aza kwenziwa ngo-October yafakwa le date i-manifesto yakhe yiye yabikhuluma hatshi yena so that means abantu abaku ground bona labo support base yakhe yiyo yona umqobo eyabi izamvotela kumbe imkhankasele ukuthi ewine
manje njengoba kungakhanyi inkokheli yezanu PF emqoka ekhanya isekela uKasukuwere uzaphumelela njani
lapha kakudingi inkokheli eyaziwayo kumbe lesikhundla kumbe esuka kuZanu PF inkokheli esuka kuZanu PF yabe ngumnumzana uWalter Mzembe nguye owaziwayo nguye owazi ama structures abo nguye owazi konke right from ama cells nguyibona lo babe sizwa ngaye currently khona lapha egumeni akula muntu oyabe zasuka kuZanu ephumekile egcekeni ethena sengisiya kumalo Sevius uKasukuwere njengo president wama independent MP or just independent allies okudingakalayo lapha ikwazi yena aza kwenza kumele kukhangelisiswe ngabantu yikuthi support base yakhe yona iminjani uchairman we campaign yakhe strategy sakhe sinjani imanifesto yakhe yabi minjani laba abanye babe khona phakathi lapha yibo labana abanye abantu baswela izikhundla kuma primaries basebelahlelwa eceleni yibo bona labo ke ingasesitha bazahamba bemvotela bemkhampenele njalo so ngibona kunjalo ukuthi khona kuyaphutsha kunjalo kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili kuza disturb iground sibilokuzwayo ngobana abantu abanye bazamfuna khathesi siyezwa ukuthi emashi central ngale i-support base yakho bathi iqinile ubuye ngapha emathi north ngapha endaweni zabobhinga labofolosi labolupane uzothiwa khona kulabantu khona lapha so ngamanye ama-percentage wona lana abe ephuma phakathi kuka-CCC la ngapha ku-ruling party.
Lo ke ngumnumzana Maxim Gandla ucubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele kuma
Asambeni. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiphathamandla senkampani yeLobels umnumzana Andrew Dinitsa obesetheswa amacala ambalwa okudlengulwa abesifazane abayabe bedinga umsebenzi usebuyiselwe icala leli wabiselwa emsebenzini ngomthethwandaba. iphephandaba le lobulembu be internet elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele insoli ukuthi zibhekisise udaba lokugonga kwentengo ezitolo labantu abathengisayo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngiyabingelela abasakazi bakumthakasi, basakazi abahle, basakazi abasuke bakastudio 7. Ngiyabingelela abantu bakamthakasi. So into engiyicela bakithi lapha yikuthi nami nike libale yami i-SMS. So SMS le abantu bakamthakasi, cela bavotele imthakasi. Abantu bakamthakasi bame ngesimo sabo ebayiso, babe nabameli bakamthakasi, hatshi ukuthi sibe nabameli abakhethwa eHarare. Funa abameli abakhethwa ngabantu abahlala nabantu, hatshi ukuthi khathesi abantu bayakhala bathi emathebeleni akunadevelopment. Akunadevelopment njani? Lina likhetha abantu bemaswingo ngabe eHarare, ithi akunadevelopment njani? Ngoba abantu laba nxa behola bahambisa imali kibo, abasebenzisa imali lapha emathebeleni bahambisa imali kibo le. Njalo i-favoritism ezindaweni eziqhatshwayo lani baqhatshwa abantu bakibo. Lina amaNdebele sihlala lisemuva kuphela. Njengabo besenza ama-deputy president, besenza ama-deputy what anyway, lapho esikhona siba ama-deputy. Aliboni lifekendi ebantwini wabanye amaNdebele lana ngilivusa ingqondo. Hayi,
singelele emsakazweni siyakumsebenzi. Liyadumaza ukuthi abantu bezanu sebehlangene lekhoti lamaphoyisa ukuthi i-TCC ngokuba mhlawumbe sokumele kube sesandla zamaZimbabwe into eyokwazi ukuthi i-TCC bayifaka kanje, ngoba izalo sikhombisa ukuthi ayifuni ukuthi i-TCC wazi ukuhlana labantu. Ukudanisa kakhulu ukuthi uthole ukuthi bake bebuze bona ukuthi igawu lake abameli zathi bekhulume labo ababuze ngani, bona ogane bephendule umbuzo ukuthi bakwenzelani lokhu ukuvala inhlangano ye-TCC beze beyitshela labo judge babo ukuthi begweba amacala ukuthi i-TCC ayivele ukwenza ama-rallies lamapolisa khona. Konke behlanganele ephathini eyodwa ukuthi iphathi i-TCC ingakwazi ukuhlana abantu. Sosokuyo ukuthi amaZimbabwe ezibone wodwa engazwani ngisho lokuthi etshelwa ngupresident wabo bahambe bayovota ngobuningi mhlaka 23. Ikhombisa izanu, intukuthelo ekubantu, ngoba abantu bonke bakwatile ngezanu iminyaka engaka behlupheka bengahlali ngisho lengane zabo esemazweni behlukunyezwe izanu. Abantu beZimbabwe abavotele utshintsho, bebonise uchuku lwezanu lwabalwenzayo. Siyabonga.
Sicela ukuthi zale umphakathi kakhulu abantu abahle abantu nokumamanga ukuthi manje uma kulodlame abantu bayireport yazi ukuthi vele kuzabotshiswa abantu bekusika. Siyacela ukuthi zale hloniphe kakhulu abantu, yayisiqinisa abantu bezimbabwe nakakho kakhulu, ahloniphe kakhulu abantu basezimbabwe. Hayi, usiphilisa nje okwakwenza. Siyacela kakhulu njengomkhokheli akasebenzisa ingqondo.
Studio 7 ivuka njani basakazi abahle nani lonke balaleli baka-7 ivuka njani? Hayi, siyavuka yeyi bantu bezimbabwe bantu kumele gibhithi leli likamnangaka, sivoteleni ujaha kangene ujaha ukuze siphume kulolu duku esiphakathi kwalo. Kunini siyengwa iminyaka neminyaka, angavele avotele sehambile uyaziyekuye njalo sokuyikuneyivoti. Ake sivuseni ingqondo, simkhiphe lonke nelicaphumeyo lingafuni ukuvota, votelani ujaha angene embusweni siphumule bantu benkosi.
Salibonani, salibonani basala kwa-Studio 7, igama ngenkosi namandla Duma ngokuhlela South Africa ekhulukwani ekhaya eZimbabwe. Ngibingelele umama uNakholeni Chuma, ngibingelele uNasamu loSasamu ubaba wami, ngibingelele uChelesile unkosikazi wami loBandile Bayanda, ngibingelele umfowethu uLisoni Chuma loDeborah Swanda loNonoza loNomaliza loHlengiwe loGulu loMelusi. Siyabonga
i-Studio 6. Bonani basa, niyaphila kodwa ngezimkhulu thanda ukukhuluma nobaki esizwe samaNdebele. Ngithi mina kubo ngiyabona manje ukuthi abantu abaningi nje masibheka ngathi vele labanye abesiNdebele abesizwe sikamthwazi ngathi sebeyisithemba nabo kuphi. So kanjalo yena khona kuright makasimgcwaliseni trip sibone ukuthi uyanqoba kanjani imiphumela yakhona. Kodwa-ke into engiyisho lo mnyaka mawabe ngokugcinci, ma ngabe kuyahlula ukuthi trip siwine lo nyaka, masiyekeni into zangale ngcono sibuye ngapha sibuyise umthwakazi sisizwe siye siyenze umkhondisi sesitulelenise lo nyaka mawabe ngokugcinci omnyaka mawabe sisibuyeni sisilama.
Wena khuluma sokulo mgaya abaningi-ke yokokwaziwa trip okwe-trip after trip babe bonke belana wena
livuka njani? Livuka njani balaleli be-Studio 7 lonke ngezindawo ekhaya elubani esigabeni semalungu? Ngivukisa umama Nyanhlanhla, Nkomo RJ, uMankomazana, uPaul Ngwenya, uNdevula laphana, ubaba esishawini ngalekana, ngithi ngiyalivusa lonke ngegama lenkosi, livusa imuhlanhla mahlango sebutswana Francis Town lapha. Ngithi umusa mawubekini lonke zihlobo zami.
Studio 7, siyabingelela abantu kuStudio 7, kundawo zonke sibuyela abasakazi. Sathanda ukukhuluma kakhulu ngebanda le-CCC elikwenzileyo. Sanazelela ukuthi kwakhona esikhathi esiningi lapha eli-oficaka kulokwehluleka okuthize. Uzananzelela ukuthi kwakhona kakhulu kakhulu ngani yikuzenzela nje bona. Okuningi bayehluleka ukukwenza kuhle ngendlela eqondileyo. Kugcina sokubathwalisa nzima. Njengakathi singakhayela ukuthi kwakhona baphuzile ukubiza amabizo. Amabizo aphuzile ukukhishwa, azakhishwa ngelanga lokugcina nomination date. So konkana kuyalimaza, kuyenza ukuthi kwakhona next time kuyafuza ukuthi abantu laba benanzelele ukuthi into lezi bazenza ngesikhathi, bangazenza ukuthi kwakhona beyenze sokusela amalanga amalutshwane. Njalo futhi ungabona kuswelakala i-transparency sonke isikhathi, sihlala sibatshela ukuthi i-transparency yenu kayicaci, ngoba into zenu eziningi ziyafihlwa. Xa ufihlile izinto yikho ukugcina khona kusenzakala ukuthi kwakhona kube i-corruption of some sort, kugcina sokuhlupha into ezingasahambi ngendlela. So kuqakathekile ukuthi next time nxa besenza izinto bezenze ngesikhathi, kuselesikhathi abantu bakhethwe kuhle. Ngoba uzanazela ukuthi njengoba ubona kobulawa abantu bayakhala endaweni ezithize, bayakhala abantu bonkayi kula ma-double candidate and like kukhanya into lezana zisezisicostile already my elections, ziyasicosta though ungasukuthi ngamamayina lokhu zenu, kodwa zizasicosta kakhulu. Siyafisa ukuthi kube lotshintsho olukhona eZimbabwe, kube i-change, ngoba abantu bathwele nzima kundawo lezindawo, abantu bathwele nzima, kodwa iparty ye-CCC la ilama-problems ebalawo ekukhetheni abantu. Njalo futhi khona ukuswelakala ama-structures kusokubuye kwasihawunta futhi kuyasithwalisa nzima, ngoba vele ubona ukuthi akuswelakale yena umuntu oranayo administration yeparty yesuka ibe phuwa, ngoba akula muntu ongani uyarana kuhle kuhle into leyo ezoncedisana ukuthi abantu bencedisane ukuthi berane. Bathole kulama-coordinators malutshwane and abantu bakhona ukuthiwa sebesenza izinto, omunye wakhona uyabe engazi lutho. Thole ukuthi ubiza abantu ababili abathathu, uzibize abantu bakho abafunayo ngesikhathi sakho osifunayo, le venue yakho oyifunayo. So konke into ezana ziyalimaza. Kusiya ngokuya kwesikhathi bakithi, siyacela ukuthi ngabe kuyalungiswa kube kuhle kube right. Ngiyabonga ukukhuluma ngoSibanda weBhala.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika isikhethe umongameli weleNigeria umnumzana Bola Ahmed Tinubu ukuthi akhokhele umanyano wenhlanganiso ethiwa yi-ECOWAS. Ibutho lakwelemelika lihlasele labulala umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-ISIS kwele-Syria. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukwele eBrithani lapho wakhangelelwe ukuxoxisana lenkosi uCharles andubana ahlangane lenhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunak. Ngemva kwalokho uzalubhekisa kwele Lithuania emhlanganweni weNATO. Udaba olumqoka emhlanganweni lo isicelo sikamongameli Volodymyr Zelensky sokuba ingxenye yomhlangano lo weNATO. Kodwa amazwe omanyano lo la awakuvumelani, ngoba kuza kutsho ukuthi amazwe eNATO ahle angenele kumpi yakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Kodwa ke azingakhohlwa ukuthi ukungena kwe-Ukraine ku-NATO akusiko ukuthi kucatshwanga ilizwe laseMelika kuphela, noma ngisithi kufanele ukuthi kube ilizwe laseMelika elifanele ukuthi lithathe i-veto ekhulu evumela i-Ukraine ukuthi ingene kule nhlanganiso. Amazwe wonke kufanele ukuthi avume 100%, kungabili ngisho lelizwe lilodwa elingavumiyo. Kodwa siza kubona ukuthi bazama ukuthi bakufostele i-Turkey yala ukuthi zikhona izinto eziningi i-Ukraine abagcina sebezinanzelela ngemva kokukhuluma kwe-Turkey ukuthi ukuthi ilizwe lase Ukraine lilizwe elingelakho ukuthembeka, ilizwe eligcwele icorruption. Ingakho sasagcina sibona ukuthi ukungena kwayo ilizwe ukungena kwayo iUkraine kuhlanganiso yeNATO asonto engabuya ibelula. Kungenzeka ukuthi ingene ngokufostela kwelizwe lase America, kodwa ke okwakathesi ama opportunities eUkraine ukuthi angene kuNATO it's 90% ukuthi ayisoze ingene kuNATO. Kodwa ke kusasile lelo themba yana le 10% ukuthi izangena, sekuyikufostela kwalabo abalincedisayo ilizwe leUkraine ukuthi siqhubekele phambili ngayo limi.
Uhambo luka Biden khona le eNATO lungani lube lenkulumo kakhulu phezu kokuhambiswa kwamabhomba la ukuthiwa ama-cluster bomb. Ubona ungani khonokhu akwenzileyo uBiden kuzabangela na ukuthi amanye amazwe afana labo Germany asola izikhali lezi egcine lawo eqeqebuka kumanyano okuphathisa ele Ukraine?
Nxa uhlabela ivangeli lokuthula langoxolo onxa uhlabela ivangeli thize, akusho ukuthi wena mhlabeleli sokufanele ukuthi wena wenze opposite lokho okungafanelanga okungafananiyo lalokho wena okuhlabelayo. Into ehlatshelwa ilizwe leMelika singasiki ukuthi siyakhetha noma sikhetha ukuthi liphi ilizwe, kodwa sikhangele into embi engalunganga yindaba yokusebenzisa ama-cluster bombs. Ama-cluster bombs alemthelela omubi noma sokudlula izimpi esuke siwubone usalo sisenzakalo osuke siqeda abantu abaningi iloba impi iyabe siphelile. Ingakho ama-cluster bombs abhanwa, kodwa kuyamangalisa kathesi ukuthi iMelika sekuyiyo njalo esisiyabhoda ngemuva kwabantu isithatha ama-cluster bomb iziwathatha wathumela elizweni lase-Ukraine. Singathi ngesikhiwa ngama-science e-desperation la asesenziwa yilizwe lase-Melika. Sekungenzeka ukuthi amanye amazwe axicebuke ngenxa yokuthi izivumelwano ezalotshwa phansi kwi-United Nations izivumelwano ezifanele ukuthi zilandelwe. Kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngesikhathi thize abanye abantu befuna, kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngokuthi kukuhle kukubi futhi zilandelwe. Ingakho abanye sebengasuka bakubona ukuthi okushuthi indaba le ye-NATO leyi into yakhona okushuthi yinto baphusha i-agenda yomuntu thize noma ngithi yelizwe thize eyabile igo yayo to quench its ego. Kodwa ke kungasiki ukuthi bayenza into evikela abantu ngobuqotho njengalokho abasuke bekukhuluma.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bhango Dube ocubungula izombusazwe.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Lantete ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaduthwa. ibandla le-EFF elakwele South Africa lithi selethule amabhasi angamakhulu amahlanu i-500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazwe ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.